namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa nonkosikazi Patricia Chabalala oqeqesha iqembu lamantombazana angamashishi ele intombi zomhlahlandlela. Sicubungula ukuphatheka kwamantombazana la emcimbini wokunanza ilanga lenkosi uMzilikazi ngeviki edluleyo.
Wahamba kuhle kakhulu, amakhosi lawaphathuka ngoba kuvele kuyisiko lethu ukuthi kube namatshitshi. Yikho abakhona ngabesosikhathi okwalifanele babekhona intombi leyo.
Siyananzelela njalo ukuthi lo nyaka bekhanya bengegqokanga izembatho zaphezulu njengamashitshi akwamanye amazwe. Lathola yini imvumo kuhulumente kumbe hayi lazenze?
Hayi, kuvele bekuyisiko lethu, kuvele kuthi intshitshi ngabizili ngoba ngiyami intombi nto into engakaphinde. So vele bona nxa besenza isiko lomtshintshi abagqoki ngaphezulu nokugqokela njengekhenkhanaisitephana kwakho ngamabhidi sathi gcwalisa isiko ngokwalo sathi into ezabiyile lokhana kokugqoka phezulu kokuthini vele awusiko siyabe sisenza ngingayisiko sise sakazona inkulumo yenza ukuthi yathi abagqokanga kuthiwe ngidalinjani bengenela into eziningi. Hayi, sathi ngesabi ngoba sasenza isiko lethu. Nawe sathi ngamchasisele ukuthi umhlobo ngomhlobo kwesiko ube ndlela yokwenza izinto zabo. Sibe senze amasiko akithi ngokujekeyo ngendlela efanelile.
Liyabathola yini asebekhulile kumbe hayi kubuya abancane kakhulu?
Sinabo sikize abakhulile abazintombinto abagcinile. Sinabo abama-17-18 khonapha 19 siyaphezulu sibabo. Kodwa sichabisa ukuthi itshintshi lisekusindisa. Sobilindani afundisa isiko lebe ibeseyinabo kuhlabele kwizingoma ezidumbane zamatshini. So sinabo abakhululeyo sibe nabo abancane baqalise nabo bekancane ngaba bekhula bekhula.
Kuyini kahle kahle elibafundisa khona?
Sibafundisa kakhulu ngokuziphatha. Ukuziphatha yikuzigcina i-hygiene, ukuhlamba nokuziphatha kuhle. Bese sikhuluma ngokuzigcina ukuthi abe ngumntwana ozagcina angayi emacansini isikhathi sakhe singaka. Umfundi oyintombazana kumele eqashile umuntu yakhe semyeleke wamulobela useshade nawo. Khona ukuzigeza kuyafana manje lasesikhiweni ukuthi siyabafundisa ngokuthi baziphathe njani nxa besiyesikhathini akhengahlambuluki nokuphatha izigqoko zakhe azihlambulule aziwashe zihlale zihlambulukile. Siyafuthi siyabafundisa umthetho nxa befika badlalele kwenzani inhlonipho ukuthi ihlonipha abantu abadala. Sibafundisele ukuthi bazibunde babundeke babe nembeko kumele bazivikele bengayi emacansini isikhathi singakafiki baseniso nemikhuhlane yonke ekhona leyo ingubazi ingulamapha nokuzithwala umntwana ongaphandle komshado bahle insimbezi yakho ukuthi umntwana le uzahlupheka kakhulu.
Wona waqhubeka njani umcimbini wokunanza inkosi uMzilikazi? Liyathokoza ngendlela konke okwahamba ngayo. Siyabona ukuthi la mabutho amancinyane ayekhona
owabemnyaka ube muhle kakhulu. Singathiphoka nje sithanisa sishike kuhazibeni sinuya esithoo kube nomehluko sivule ukungena ngapho okusigcoko kubuleni besingavunyelwa ubaaafake khumale besasikhoshe akufuneke baphake mgcibeni akuphakaphakaphukani masinya kodwa kuyakuthethe wafika naphapha wafika nekhosilakhe umntawana wase-adresa asivalesa umoto khona lokuyalo wase-adresa kuhle kakhulu bangathi kuhle hhayi sazikhaphela kuhlizi imota zethu sahambela kuhle abantwana labo bazizwa besimelile amatshintshi namabutho amancane njalo sibe nemihlobo yonke ibekhona abedinga bekhona bonke abeyasnakshi bebekhona beshibeshaekuhuleni namatshishethi esakafrika bekhona uhambe muhle kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala onguye oqeqesha iqembu lamantombazana angamatshishi ele intombi zomhlahlandlela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Yilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.